So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 22 kuNkwenkwezi 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso ezizimeleyo namhla zisungule ngokusemthethweni indawo yokulondoloza isisekelo sombuso iConstitutional Law Center eHarare. Iningi likhala ngesifudo esiqhamukelo kitshini lemganwini ngenxa yokusilela kwamanzi, lamanzi angahlanzekanga.
Isimo samanzi simele sibe ngesokuthi amanzi akala mbala, amanzi akala mnuko, amanzi akala taste. Ungathola amanzi eselalezo zinto abe ngalunganga.
Sizalethulela impumela yemidlalo yenguqu ePSL eqhutshwe namuhla.
Kobulawayo eBafokeng, iqembu leChickenini linqobe eleBulawayo.
Siza kuzwa isiphathelane le-COVID-19 ngesikhathi uhulumende seqinise i-lockdown edolobheni leKwekwe okwamaviki amabili kulandela ukutholakala kwegcikwane lomkhakha omutsha we-coronavirus ovela e-India. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kuwona lo umsakazo. Inhlanganiso ezizimeleyo namhla zisungule ngokusemthethweni indawo yokulondoloza isekelo sombuso iConstitutional Law Center eHarare. Inhlanganiso lezi zibalisa iZimbabwe Human Rights Association, Justice for Children Center for Applied Legal Research, Women's Institute Leadership Development, We Lead, le Human Rights NG Forum. Ingcwethi kwezemthetho ezibalisa umnumzana Alex Magaisa, unkosikazi Beatrice Mthethwa lomnumzana Musa Kika labanye bethule amazwi kulombuthano bechasisa injongo yalindawo njalo bekhuthaza uhulumende ukuthi ahloniphe isisekelo sombuso selizwe sona esilotshwe ngomnyaka ka-2013. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi igcikwane le-coronavirus lihlasele abantu abangamachumi amabili lasitshiyagalolunye 29 izolo kuphela, labulala oyedwa. Lokhu sokukhuphule inani labantu asebehlaselwe yileli gcikwane selokhu laqhamukayo ekuqaleni komnyaka odluleyo kunkulungwane ezifika phose amachumi amane, 38,664, labulala abedlula inkulungwane lengxenye yayo, i-1,586. Asebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha, 624,665. Lokhu kwenzakala uhulumende eseqinise i-lockdown edolobheni leKwekwe okwamaviki amabili kusukela ngolwesihlanu ntambama ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 kulandela ukutholakala kwegcikwane lomkhakha omutsha we-coronavirus OAB-1617 ovela kwele India. Uhulumende ulokhu egcizelela ukuthi kunenge asekufezile ukubalisa ukwenqabela ukuwa kwamandla emali, intengo yempahla ezitolo kanye lesilinganiso sokuthenga imali yakwamanye amazwe. Umnumzana Angliston Sibanda olwela ilungelo loluntu njalo eyingcwethi kwezokulima uthi uyavumelana lohulumende kulolu daba lanxa kokuningi okufanele kulungiswe kwezamalungelo oluntu.
Nxa kulento singathi uhulumende lo okhona asenelise ukuyenza ukufaka amabreki ku-inflation, njengoba sibonile iyeyona ye-inflation yethu le inyanga lezi ezibe zidluleyo ibe iphansi. Saphinda sibone futhi ukuthi i-exchange rate yethu ayisahlanyi njengalokhana yayikwenza ngenxa ye-auction system e-foreign currency okuthengiswa khona umkambo wezimali osokwenza ukuthi ama-company afuna imali yangaphandle kwamanye amazwe ayithole ngendlela esemthethweni bangahambi ukuyethenga phandle kuyinto enhle ethabisayo esikuthemba ukuthi ngabe kuyaqhubeka kusiya phambili okwamagetsi angisakhumbula ukuthi kugcineni ukuba le load shedding liqiniso futhi lakho
uhulumende usanda ukukhuthaza abalimi ukuthi belime izilimo ezifana labo sunflower lezinye ukwenzela ukuthi amankampani la ahiqiza amafutha athuthuke obuzaba lomthelela ekukhuphukiseni umnotho welizwe. Ungathi kulula yini ukulima lezi zilimo ngoba abantu sebejwayele umumbo lokunye?
Njengomlimi isunflower yinto elula kakhulu okudlula ukulima umumbu ngamazi inhlanyelo ezikuthiwa yi-national priority ukuze la makhampani akhama amafutha athole intanga zakhona ukuthi baze bakhama amafutha. Abalimi nowambane angayihlanyela isunflower avune athengisele lawa makhampani futhi intengo yayo ingcono ngezinye zezilimo lathi esizikhuthaza abalimi ukuthi balime zona, balime izilimo ezenza bathole inzuzo engathi income. Bangathola inzuzo kuzenza ukuthi intanga entsha iphatheke enhleleni zokulima bangoba bona babe bedinga imali kuze bayekele ukuquma ukuchaphana lezifula besiyadinga imisebenzi eGoli. Futhi mina njengomlimi nxa ulima isunflower usungenelisa lokufuya inyosi ukwenzela ukuthi inyosi lezana zithathele laphana zenze uluju wenze futhi eyinye imali engaphezu kwaleyo ozabe uyenza kusunflower lawa ngokuthengisa ulutsho ukutshona bekhonkota besithi ama sanctions akuncedi ngalutho and akusoze kwaphela as long as kubusa ezanu PF and as long as kukhona lokho khona nasisebenzeni senzeni esikwenelisayo ilizwe livuke ngoba ama sanctions kawayindawo as long as izanu PF ibusa.
Lo ngumnumzana Anglestone Sibanda ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo engumlimi sixoxelaye ekobulawayo. Abahlali bakobulawayo bathi idolobho leli selingcolile kakhulu ngenxa yabantu ababuya bezothengisa impahla zabo ngokungekho emthethweni ingqengaphi bevela kwezinye izigaba zelizwe njalo belahlela ingcekeza ezitaladini. Unkosikazi Sinikiwe Mutanda ongumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempila kahle kukhansila leli dolobho njalo yemela intumbane uthi belokhe becubungula lolu daba ngendlela yokudinga isisombululo.
Abantu labo uzananzelela ukuthi bafika ebusuku kumbe singathi bafike ntambama khona lapho ngabo 4 beqalisa ukuthengisa kuze kuye chaya izikhathi zantambama ezabo 9. Abanye babuya lezigqoko amabhelona lawo vele endaweni ezehlukeneyo. Abanye babuya ngathi lamafruits, amamengo, amajanje, amakhabithi, amavegetables from indawo ezehlukeneyo and abantu laba babe bengasalandeli ukuyathengisela ezindaweni abazinikwe yi-city council. Lapha abahlale khona bayathengisa and bechiye ngingathi ubulawayo encudlile engasobulawayo thina esikhule simazi and kuba nzima ebantwini abasebenza ukuklina bekhangela ubulawayo ngoba bazathi bengena ngo-8 ukuthi beqalisa ukuthanyela abanye futhi sebebuyile sebezoyendlala sokuthengiswa abalamalungelo ukuthi bethengisele abangena futhi amalungelo okuthi bathengisele endaweni ezikhethiwe bayaphomba ukuhlala yonke indawo. So isikhathi sokuthi kuthanyelwe sesisiba sinzima kakhulu, sesisiba zincane ngoba sokulokuhamba-hamba okunengi.
Lile sisombululo yini ngalolu daba? Kuyini elifuna kwenziwe?
Ebesifisa ukuthi sikwenze njengobulawayo umqondo kade silawo, sihlale phansi njenge-committee, eye-health committee ukuthi kungavuma yini ukuthi kusetshenzwe sokuntambama like ebusuku. Nganginanzelela ukuthi kwamanye amazwe like in South Africa kuyabuthwa izibe ebusuku, kuyakhinwa ebusuku. Thina njengekhansili yakobulawayo we have i-gender policy ekuqhatheni abantu, asikhethi ukuthi lo ngowesilisa lo ngowomuntu ongumama, sithatha konke sibe sesizibuze kade sisazama ukuthi sikucubungule ukuthi umuntu ongumama ma esosiyasebenza ebusuku usasiba exposed entweni eziningi like maybe ama rape cases lama gender based violence overtake kuseni uzama ukuthi aphumule endlini sokuza ngani usebenze busuku usebenza labantu abangamadoda sena kukhulumisana okuhle nakho nxa sofuthi kusebenze obaba bevodwa ikanti ke kuyikho ekunye esizama ukuthi silisane lakho ukuthi kungabi lomsebenzi wabo mama kungabi lomsebenzi wabo baba kodwa kube nemsebenzi yokuthi umuntu uyanelisa ukuthi asebenze.
Lo unkosikazi Sinikiwe Mutanda ongumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle kukhansili yakobulawayo njalo emela iwadi ye Entumbane kuli khansili. Induna yemachecheni umnumzana Mbeko Masuku sekhuthaze uZulu ukuba alondoloze ubuntu bakhe emkhosini wokusungula iviki yokunanzwa kwamasiko elizweni. UAlbert Ncube usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Umnumzana Masuku uthe akulunganga ukuthi abantwana bengene emajele ukuze bayefunda imikhuba, kungakho insuku zokunanza amasiko akumelanga zibe yize.
Ngakho ke sonke silomlando nxa sihlangene la ukuthi sibone ukuthi kanti isiko lomuntu vele umuntu kuze kuthiwe kulesiko lesigaba kumbe isiko lesizwe liqala ngaphi. Mina ngikhona ukuthi liqala kuwe wena kuqala le muli yakho, lisuke lapho lingene esigabeni kuze kube yilizwe lonke. Senzani thina njengezakhamuzi zaleli lizwe ukulondoloza ubuntu bethu, ukulondoloza amasiko ethu? Kuqakathekile ke ukuthi sibuyele emuva. Babekhona omalume, babekhona obabakazi, balaywe abantwana, bafundiswe isiko lawo, bafundiswe ukuthi kaphona bavele nxa kuthiwa zintombi uyintombi ngani, nxa kuthiwa ulijaha ulijaha ngani, uyini okuqakathekileyo okumele ukunanzelele. Okukhanya ngani akusekho khathesi, akunzima ukubuyela emuva nxa sike sasuka sayale kuluthi siphenduke sibuyele ebuntwini bethu. Asibuyeleni ke ebuntwini bethu.
Umnumzana Phesivela ongumqondisi we-National Arts Council ezansi emandebeleni uthi ukwakhiwa komuzi wokulondoloza amasiko edolobheni legwanda kuzathuthukisa abesifazane abemaphandleni.
Nakumama abaningi abathunga izinto zethu abayenza ama-artifacts emakhaya nangale, we hope they are going to utilize this space ibe i-referral center lithi ukuthi anybody who is coming ofuna into ezibazwayo into ezithungwayo simrefer to this place.
Bekulabantu abalihlekana kulomkhosi ngoba kulandelwa iziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Lo mkhosi ungenwe iziphathamandla zikahulumende kanye loZulu nje. Iqembu leBulamba Dance Group lijabulise uZulu ngemigido yabo yomdabu. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshwe. Abalimi abafuya inkomo eGwanda South bakhala ngemthelo yenkomo abayibhadala ngonyaka esikhuphuke kusukela kumadola alichumi $10 nyakenye kusiya kwalikhulu lamachumi ayisikhombisa $170 ngenkomo ngomnyaka. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngogcweleyo.
Iningi labantu abafuye inkomo ezansi emandebeleni lithi imbhadalo le izadala ukuthi lilahlekelwe inzuzo ngoba sekumele lithengise lezi zifuyo ukuze libhadale imithelo. Umnumzana Gabriel Moy oyisakhamuzi emawane phansi kwentebhe uthi imithelo yenkomo le ingaphezu kwamandla abo.
Madoda, inkomo izaba ye-172 eyodwa, ma ungaba le nkomo ezingu-10 sokumele uthele malini? Sokumele uthele malini ngoba hhayi lokhu kuphezu kwamandla abantu lokhu. Sinje abantu siyakhala. Kukanti ikhwele from $10 to $172, okutsho ukuthi khona hhayi lapha impilo yakho isizima la. Nxa unenkomo eziningi vele sokumele ubone, sokuyavuka lokhu kana kwakudala ukuthi inkomo ezinye zazingena etikitini ezinye zingangena etikitini. Yinto esizayenzakala nale ngoba umthelo wakhona lo uphezu kwamandla abantu.
Amazwi akhasekelwe ngumnumzana Zwelithini Gabula isakhamuzi senxameni esitezi othi limthelo ikhwezwe okudlulisa amalawulo.
Lokho sikubona kuyimali ekhwezwe ngokwecileyo kakhulu okuzaletha ukuhlukuluzeka ezakhamizini. Zananzelela ukuthi abantu abaningi abasebenzi, imizwa eminingi sihlezi ogogo labokhulu bahlezi emakhaya kabasebenzi ngoba abantu bevele besehlulwa yona leyani 10 pond So sekuzakwenza ukuthi abantu babuyele emva kakhulu emithelweni ezikoma kanye lemithelo emisi. Asikwali sibili ukuthi uhulumende kumele ngokwedlula kwesikhathi akhweze intengo, kodwa le sibone ngathi ikhwele okweca kakhulu kuzahlukuluza izakhamizi emakhaya.
Ugatsha lukahulumende olubona ngokulondoloza kwezifuyo lukhweze imithelo yalo ngombimbitho walonyaka ukuthi yilabo abale mhlambe enkomo bekhala ezimathonsi ngemithelo. Ngimele umsakazo we-Studio 7, ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Ngengilitshiye okwesikhatshana ezandleni zika-Chris Kande we-Studio 7.
Elingali tshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Kande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Bani Malaba, ingcwethi kwezokuhlambululwa kwamanzi. Sihlaziya udaba lwesihudo esithiwa singaba sibangelwe ngamanzi angcolileyo elokitshini lemganwini woBulawayo. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga Butikande, ngiyabonga Foyt. Salubonani balaleli, salubonani Mthakazi.
Ungasitshela ukuthi ngokubona kwakho kuyini okungabe kubangela udubo lwamanzi okuthiwa asegulise abantu elokitshini lemganwini?
Udubo lwamanzi asemganwini yilokhu esithi thina yisimo samanzi esingalunganga, kumbe ngesilungu kuthiwa yi-water quality problem. Isimo samanzi simele sibe ngesokuthi amanzi akala mbala, amanzi akala mnuko, amanzi akala taste. Ungathola amanzi eselalezo zinto abe ngalunganga. Njalo ngaphezu kwalokho okuthiwa i-water quality nale, kumele njalo amanzi engabi legcikwane okuthiwa i-contamination ngesikhiwa, umbi bacterial contamination. Ngoba nxa amanzi elalo igcikwane abese kulisa abantu, ngoba ibacteria ingangena kumbe amagciwane angangena emzimbeni afike agulise abantu. So into engicabangela ukuthi yiluhlupho olusemganwini ikuthi amanzi abo ale contamination ale bacteria. Ibacteria lana kungenzeka ubana nxa amanzi esuka kuplant ngale, mina iplant engiyaziyo nge Criterion Water Works, asuka ngale elalokho kuthiwa icompliance eright in terms of ibacteria i-disinfection, kodwa athi sendleleni khona lapha kube sokusiba le infection or reinfection. Kwesinye isikhathi infection liyana isuka kuwa nalawa amanzi, kwesikhathi infection liyana isuka maybe okuthiwa i-cross contamination with ama sewage pipes or amanye ama sources lawo ayikuthi wona kalungelanga ukuthi ahlangane lamanzi anathwayo. So konkwana sokumele ukuthi kusetshenziswe okuthiwa i-disinfectant eyikuthi even uyifaka ku-plant nale Criterion iyahamba all the way idlule etawuni, idlule izi yefika endaweni ekhatshana usuka kuplant ingaphelanga endleleni. Inkinga engicabangelayo mina ikuthi i-disinfectant maybe abayisebenzisayo iyavumela ukubana ama-pipes abe lalokho kuthiwa i-biofilm. Njalo i-biofilm nale yiyo ecatshisa i-bacteria. I-bacteria lana nxa kungaba lama-pressure fluctuations amanzi, kumbe ukuthi kungatshintsha isiqubu sokuhamba kwamanzi, kumbe kube lokunye nje okutshintshayo epayipini, i-bacteria lana i-biofilm lana iyavuleka, i-bacteria iphume. Ingaphuma-ke yiyo esihamba isiyagulisa abantu. Okunye njalo okungaba kumbe kuyi-problem nxa kungaso bacteria, kwesinye isikhathi amanzi angake aphele, ama-pipes asale engela manzi, kulalokho kuthiwa i-corrosion. So i-iron oxide leyana kuthiwa esithi ngiyirusi ngesiNdebele, kwesinye isikhathi nxa kungabuya amanzi, kubuya amanzi nalana egezisa i-iron oxide nalana, uthola ilumisa abantu ngezisu. Ikho ngicabangela mfowethu.
Manje kuyini okungenziwa ngabanatha amanzi wona la? Zikhona yini indlela abangasebenzisa ukuthi bawahlambulule?
Nxa kuyi-bacterial contamination kungaba ngangcono babilise bengakanathi. Nxa kuyukuthi yi-roots ente iron oxide liyana, kumele ungakha amanzi akho uwekela kuqala ahlale, iyahamba yona ehlala ephansi ubusu thela amanzi akho kumbe eglass nxa wathela kumele wathele kumbe wathele ufake ilembu libe yisefa ukwenza lokuthi ukhiphe any particles ezabe zikuthi zibuya lamanzi ukwenza ukuthi amanzi wanathayo angabi lokuthiwa ngama suspended matter ayikuthi maybe ngama iron oxide particles.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli.
Siyabonga balaleli, siyabonga msakazi, siyabonga ukulalela kwenu. Sinxusane ubana bakithi asihlane senamakhanda silethe isicazululo kuzihlupho ezihlangana labanye bethu ikakhulu emanzini bakithi, ma-scientists, odokotela, ama-professor, izigaba zonke ezabantu be-science. Asihlanganise namakhanda bakithi sibone ukuthi singancedisana kanjani ukuze abantu bakithi labo babe lempilakahle. Siyabonga.
Lo-ke bekungumnumzana Bani Malaba, ingcwethi kwezokuhlambululwa kwamanzi, ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilani.
Siyabonga Chris. Namhlanje weziphathelane labesifazana sexoxalo nkosazana Magodonga Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise, osichasisela ngempumela yokudingisisa ngokusetshenziswa kwamanzi lokusilela kwawo edolobheni lakoBulawayo.
Ngabe yasethekhinoloji sasanda lithona amanzi kasaphuma empompini and kwakuyisikhathi se-COVID u-level 5 kwabana kuthe sisale ezindlini zonke nini. Okusenzakalayo ukuthi khona omama amanzi ayengasaphumi ematephini for almost a year, abanye vele lakathi sisalena ngakhona. So abantu babe sebesuka bayidinga amanzi. Emanzini lapho ayidingwa ayengayiwukha ngoba esikhaya ekhaya sithi siyakukha amanzi, lapha kobulawayo ayadingwa amanzi. Ekwadingeni kwabo esibhoraneni, emthonjeni, kumakioski kuyaliwa, kuyafuqana, akulakuqhelelana. Imikhuhlane ye-COVID ithi uma siqhelelana ezindlini kulokubalelana kwamanzi, amanzi la ashoda labe le 20 liters. Abanye bayithi khona amanzi lawo nxa semancane kangako ukuze bapheke badle, bazapheka bageze izandla, amanzi abageze ngawo izandla bazawagcina yibo bazageza ngawo umganu lembiza, izitsha zonke abapheke ngazo baphinde bazisebenzise futhi. So singananzela ngesikhathi segcikwane leli le-COVID kuyamememethekisa umkhuhlane lokho, even nanxa ungelagcikwane vila sompilo singaphila ngayo. Ekukheni amanzi lapha izakhi indawo eziningi lekade uthola khona phana amanzi, ama-boreholes, ama-kioski ngobaba abazikhangeleyo and abantu bebekhala ngokuthi omama bafoswa ukuze bethine besiye emacansini ukuze bathole lawo manzi beyenza. Obaba labo besebekwathi kwenzakala njalo sokusiba lidlakela endlini solomtime. So singanzelela omama vele bona ngomdabuko wabo balesi khathi sokuthi khona baya emfuleni nyanga zonke. Omama bakunanzelela ukuthi bebethwala nzima ukuthi amade babesebenzisa into zabo zokusebenzisa ade ngele beziwathi besebengasaziwathi besebengozichayelangene njalo ziwome phinde uzisebenzise. Abanye besinanzelela ukuthi khona khona babuyele amaqhinga ukuthi no, into le esiyenzayo yokuthi sisebenzise amaphilisi singawatshanga akuhambi kahle. Basiqasha ukuthi bathathe amaphilisi lawo ukuthi ungazithwali, basebenzisa benathe iline amhlophe kuphela, bayeqelana imline oyibrown, banika le ngane zabo ezincane ezingamelanga ukuthi ngathi yawasebenzisa. Siyanandzela ukuthi khona lokhu kwenza njalo kwezempilakahle awusuzohambele kuhle abantwana, sikwazi ukuzawuhapi kuzabaphatha njani, ungaphazamisa njani ekuzithwale ukuthi nxa sifuna ukuthi bazithwale kumbe vele umzimba wabo uwamukela njani nala maphilisi. Sinanzela futhi ukuthi nxa besiya ngaphandle ithoilethi bebesebenzisa lokho ukuthi bayasebenzisa bengaflash, abanye babona ukuthi akulungayo impilane zezihlale besethekani futhi bayanyela emagadeni kumbe emaplastini. Kodwa sesinganzela khona ukuthi nxa sikhuluma nge-COVID sikhuluma ngokuthi akumele bahlale begeza. Kathesi sikhuluma amanzi bengaphumi ezimpompini kodwa amabhili alokhu ebuya, abantu babhadala, babhadalelana nalabo abantu. Sesinganzela futhi okunye ukuthi wona u-City Council bethi nxa eletha amanzi lapha ade kuya khona kona after 14 days or 18 days bebewalethe busuku ngabo 12. Aso sikhathi esilungele umama sinalesithi kuna ngingaphuma phandle ngempompini. So amanzi ayephuma, abanye bebethawa ngotsotsi, abanye bebedlengula besenzisa zonke izinto ezinto. Yinto ezinye ezingathi u-City Council kumele abazinanzele uhulumende ukuthi nxa sikhuluma nge-COVID sikhuluma nge-lockdown, impilo zabantu ziba sengozini.
Sikhuluma kanje kuyini okwenzakalayo lapho ezibhoraneni?
Okwenzakalayo kathesi ukuthi amanzi thina abalaba esihlala endaweni eziphansi atholakala lapho kuqanse khona, atholakala ama plates nama plates ka thola manje isingakhangela isiqhingi samanzi esikuthi ukuthi amanzi semagodo lesi sinika abantu kulezi ndlu ezikhangela nekompani vele as a salvation esikhangela nekompani directly lesiqhingi samanzi abatholi manzi laba abantu baba i pressure ivele ilo so laba bantu ngumakhelwane bethu ngisibancisa amanzi basuka ke khona ngale bazocela ukuthi amanzi kube bayiline esboraneni esboraneni kuloko kulohlupho lokuthi kulabantu abalima khona abalimayo bayofuna ukuthelela ukuze bathole ukuziphilisa ngabo basiza khona lapho so kuyadala ingxabano khona khona so khona khona ngathi ngoba ukuthola amanzi angeke ngiwancithe umakhelwane engelawo siyabanika kodwa ibhili yamanzi ibuya iqansile sibe siya kumnyaka wesibili lawo lezinto ezingaphuma amanzi manje ngiziphi umakhelwane ongaphumelwa ngamanzi ngiyisebenza umlando kasikhansel so uhulumende lesikhansel kumele babone ukuthi bakuphatha njani usizo lwami i-community service engiyenza
lowo nkosazana magoda ongamahlanga isiphathamandla senhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise iwoza obesichasisela ngocwaningo lwabo ngamanzi oluthiwa Water on the Heads of Women ebesixoxa laye ekoBulawayo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kwezemidlalo, iqembu leChicken Inn namhla linqobe eleBulawayo City 2-0 kwathi eleFC Platinum latshaya eleWawa 6-0 emidlalweni yenguqu eqhutshwe namuhla. Okuningi ngale midlalo leminye asikuzweni kungxoxo esiqhubele ngcwethi kwezemidlalo umuzi wethu Hadebe.
Siyanazelela ukubana kukhosiswe kulomnyaka kungela mdlalo wenguqu lapha eZimbabwe. Kungakho ke ukulungiselela ukuqalisa kwe-PSL ikubone kufanele ukubana ifake iChivuku Super Cup. Ngakho ke lamhlanje amaqembu akalithile ukudlala edlalela iChivuku Super Cup. KoBulawayo iqembu leChicken Inn linqobe eleBulawayo City. IBulawayo City liza kubula ukubana iyaphenduka ku-PSL lidlala ku-Division 1 ngo-2019. Inqotshiwe-ke yona nge-2-0 kuhlohle uGeorge Matshika no-Opel Chirinda behlohlela abafana beChicken Inn. Kwazokuthi i-SC Platinum bona kuyibaba lesicoco se-PSL itshaye iWawa. IWawa layo ibuya ivela khona ngale ku-Division 1. Bayitshayile-ke khona le emandaba ne-6-0 utsho ukuthi sokuhle kwaba le hat-trick khonapho kuthi kukho Super Cup ngoba uRodney Chinyengetere uhlohle 3 kwazokuthi uSilas Zongane wahlohla 2 okwathi-ke ijaha elisakhulayo uthando lenkosi Ngwenya wahlohla 1. Komunye umdlalo obukhona sine iqembu leyada likhokhela eleCapes United nge-2-1. Kuthi-ke omunye umdlalo okhona yi-10x Bebetrainot eminye imidlalo izaqhubekela phambili ngesonto.
Bebedlala njani abadlali? Sibona ukuthi bekungelabantu abakade behlezi bebaqakezela bebanika igunya njengesukwini.
Labo abalethuba lokubabona kuma-television lakuma-online kubo-Facebook yikho lapha bebabona khona. Labo esikhulume labo bathi bekunzima ngoba sebejayele ukudlala kulabasekeli kodwa bayakuzwisisa ukubana into okumele beyijayele. Siyanazelela ukubana kumdlalo lapho mina ngike ngaba lethuba lokuyafika khona eBarberfield iChicken Inn ingathi iqinile kule Bulawayo City kakhulu ngehlandla lokuqala kodwa ngehlandla lesibili hhayi abafana beBulawayo City labo besebenza amasibili. Sinazelela lokuthi lona igoli lesibili eleChicken Inn balithole umdlalo vele usufiyaphela ukuthi ukubana abafana beBulawayo City bezenza amasibili. Abakaqini kahle abadlali kodwa balokuthaba kakhulu ukubana umdlalo usubuyile njalo lanxa nje kungela abasebenzi.
Kusasa abantu bengakhangelela yiphi imidlalo?
Kusasa kuzaba lengezi Platinum idlala le-Triangle. IHarare City izabe idlala le-ZPC Kariba. IHerenthof izadlala le-Dynamos. Kuzokuthi-ke iMamika Diamonds izadlala le-Stellenbosch. Khonapha-ke koBulawayo abafana be-Chilamoya Islanders bazabe bedlala nalabo abafana abathanda lokho abakuthi Peter iBulawayo Chiefs.
Lo ngumuzi wethu Hadebe, ingcwethi ecubungula ezemidlalo esixoxelaye ekoBulawayo. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.